Lokho kwethulwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okushiyeneyo le. Umnumzana Dakazi Womsarara okhulume lentatheli zindaba namhla eHarare. Umsarara ukhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods isithi ilakho ukuvala amasekithali eHarare lakoBulawayo ngenxa yokwehluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank demands.
Iqiniso ukuba amankampani wonke akuleli bhizimusi atholisa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokhu abahlezi bekwenza. Sinemizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye-National Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekithali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi leyinye impahla abayigayisayo. Uthi lokhu bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lo msakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona Dibidi.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota, sesikhwelile, into esiyaziyele lasemashop siyakubona ukuthi siyahlupha, sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi funa ibhekazini ngiprotein ngikuyini. Kodwa i-National Foods ngokwayo isithi khona isagwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungimangalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawariwe ingqolo ikhona. Kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Foods behlule ukuthi baqhube ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kusho ukuthi indaba banayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukushaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemihlobo etshiyeneyo ngamakhampani atshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcweti ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshela uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokho kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala, so kusitho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyawe zingatholakali.
Umphathi ntambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasitshova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobeluqondana lendaba zeprice ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMB.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi. Kuthi-ke omunye lokhu uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Yimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.